Iyunene yethu isimo sethu sibalulekile ukuthi imhloliso kayingabhalwa kayingayiphambili ibhalwa kakathesi njengoba lisizwa ukuthi umkhuhlane lowo umemethe kanjani ezikolweni iZimbabwe yonke jikelele. Thina sithi thina ababalisi abakwezikolo imhloliso leyi kayisoze iqhubeke ibhalwe okwakathesi nxa uhulumende engazange walandela khona lokho okwakhulunywa kuma-WHO guidelines. Nxa kungalandelwa okwababekwa phansi ukuthi kwenziwe kuza kwenza ukuthi imhloliso leyo ibhalwe. Kodwa as long as isimo sinjengasona lesi esikhona kathesi, imhloliso le eka-2020 kayikubhalwa ngoba ababalisi labafundi impilo yabo isengozini. Kufuna ukuthi kulandelwe ama-WHO guidelines, awama-mask, ama-sanitizers, amanzi. Izikole eziningi azilamanzi, izikole eziningi azilama-sanitizers, kuyathiwa kukhona kodwa kungekho. So as a position eyethu sithi thina akungabhalwa imhloliso leyo, njalo akula ma-invigilators azaba khona abantu besaba ukufaka impilo yabo engozini ku-COVID-19.
Bakhona abathi okwenziwayo yikufaka abafundi enkingeni lapha ngoba babhala imihloliso bengazange bafunde ngemfanelo. Lithini ngalokho?
Lokho kusegcekeni kuyakhanya kuyaziwa ukuthi abantwana umnyaka ka-2020 is an wasted academic year. Abafundi bathi lapha sebezama ukuthi bethole ekuthiwa i-experience emhloliso kodwa bona bayakwazi ukuthi kabavuthwanga kabaphekwanga ukuze bebhale imhloliso le eyalonyaka. Kunjalo nje lathi singababalisi siyakwazi ukuthi abantwana they are not prepared okwemhloliso leyo. So okukhona ukuthi nxa kuthiwa bazabhala asazi bazabhala na, kodwa nxa bebhalile kungaba yikuthi iripoti yomnyaka yamahloliso yalonyaka ingabambi ukudlula iminyaka yonke ngoba abantwana bengafundanga. Ababalisi labo bekhala ngokuthi ngabe labo izikhalo zabo ziyalungisiswa.
Ngokwazi kwenu njengenhlanganiso ubangaka sebefunyanwe belomkhuhlane lo ngitsho lababalisi?
Ama-figures lawa esiwaphiwayo mayelana abafundi lababalisi asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19, thina njengenhlanganiso asisuthiseki ngalawo ma-figures. I-400 eqanjwayo lapha sikhangele iZimbabwe yonke jikelele ngaloko okwenzakalayo, ukuswelakala kwe-testing equipment labantu abatestayo ngendlela eqondileyo. Ama-figures thina siwafaka ukuthi okwakathesi positive cases for abantwana engaba between 1500 kusefika ku 2500. Then ababalisi abatest positive inamba yabo it's slightly above 100, kusho ukuthi singathi it's between 100 and 110 of confirmed teacher COVID positive cases.